Soku isika disenda wa ku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla zikuthunqwa bakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla leCitizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi bomphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele.
Abanye bathi umqondisi wemidlalo yokuzilibazisa uKhonti Mhlanga obhubhe izolo kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe.
Ube yivisi kamera, ube yidirect kamera Mhlanga, ube mdirect editor manje editor ilokuzeli imilingwana yakhe.
Umunicipala wakobulawayo uthi imitshina empompa amanzi imisiwe ukusebenza ngoba isalungiswa okuzabangela ukusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema waterworks lasefanning booster station, pump station esesigodini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lilandule indigo yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Sokusele inyanga nje eziphansi komnyaka owodwa ukuthi kwenziwe ukhetho. Kweminye iminyaka sokusele isikhathi esingaka kuyabe kunyakazela amabandla ezombusazwe ebhodabhoda ngelizwe edinga usekelo. Kodwa okukhona kathesi kubonakala njengani ukhetho lukhatshana ngoba amabandla phose wonke engelamfutho oyake ubonakale ngalesi sikhathi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Jurowotsa ukuze sizwe okuneni ngalolu daba.
No alisiqinisa lelo silawa ama program esiwenzayo kodwa sitshela ukuthi singakhulumi bomphakathi ngoba kwenza ukuthi amapolice asilandele. Ongananzelela mfowethu uMoblessing Ali ube phakisa kakhulu udaba lwe voter registration ngapha kobulawayo uLangelihle Zonda Dube lo wabulawa ngabantu ababe bedinga imali. Asikabi leqiniso ukuthi abantu laba bedinga imali kumbe ngabantu ababethunywe yiyona iZANU-PF. So ngananzela uMoblessing Ali lo Zonda bonke abantu ababephathisa kudaba lwe voter registration. So sesibona ukuthi kungangcono okwathesi ukuthi nxa senza izinto zethu singakhulumi kakhulu kumphakathi. So alisiloqiniso ukuthi asikhankasi. Umkhankasi ukhona kodwa siwenza ngezinye indlela. Themba laba kuNational engisebenza labo bayavumela nalowo mbono. Hatha lisiqinisa. Into evele ikhona yikuthi umnanga golodlakela nxa sokungena endabeni zokhetho. Angazi ukuthi abanye kwamanye amazwi bambukani umuntu owenza imisebenzi enjengale esiyibona emibi kangaka. So kwakathesa hatha alisiloqinisa ukuthi thina asikhankasi. Ngithemba labo bantu babekhayelela ukuthi bebone indlela esiyabesizenza bese bethumela abantu abazovota izinto. Manje hhayi okwathe sibakhayela amehlo abanzi.
Manje kungani ugatsha lwezokhetho ikhomishini yezek itshengisa ukuba kulabantu abalutshwana kakhulu ababhalisela ukuvota ezigabeni zakobulawayo le Matabeleland? Akutshengisi na ukuthi amalunga enu amadolonzima nzima kudaba lwezokhetho
ngisho abantu abaregister ngananzelela baba yi 22,000 bona phose kufika ku 30,000 ngananzelela ama figures eze khona lawo bafika ku 22,000 aba badisa ukuvota le mboni inumber le ibiphezulu kakhulu ngoba singakhayela kususela u January izeki bibona ukuthi abantu nxa sebesibade dlabuzani bese bekhatha bethi iprogram siphele bafake u 1 month ubasazivele isikhalo sikhala ngokuthi izeki imele ihambe ezindaweni lapho okuhlala khona abantu ngoba kusuka kudule kakhulu ukuthi abantu begade besiya khona le ezeki so izeki ele esiyisolayo athi ukuthi sisole amalunga ebandla sonke isikhathi nxa bengene ebantwini bona bezeki befaka ona lana ama biometric voter registration tents and equipment into eyenzakala ukuthi bahlale endaweni umbeni iviki eyodwa kumbe behlala inyanga eyodwa khona kana kwenza ukuthi abantu abalutshwane bebhalise kuyabe ufuna ukuthi vele behle bebekhona ezindaweni thina lathi nxa sikhankasa sesikwazi ukuthi izeki ikhona zozananzela sezubuhlungu kakhulu bevala ivoter registration ngo-April ngoba abantu abaningi basebe sesilo mkhubo wokuthi singena ezindaweni lezimota abanye sibaphelekezela njalo sidinga izimali ezokuthi sincedise abantu kodwa bona bezeki bengabona vele sesisebenza bebona thina vele sitshaya umklomelo into abayenzayo ukuthi bavale
umnumzana Sivan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo induduzo walokhe qhubeka kulandela ukuthona komlobi uKhonti Mhlanga obeyingcwethi kwezokulingisa imigido lemiculo obhubhe izolo abanye bathi imisebenzi kamuyi ibikuzinga eliphezulu okokuthi kumele aphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iningi lithi uMhlanga ubelothando lokuthuthukisa ezemidlalo yokuzithokozisa lamasiko njalo ubelwela ilungelo loluntu ikakhulu abemthwakazi uke wabotshwa ngenxa yemidlalo yakhe ebiphoxa umbuso ongakhululekanga incwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa uBhekilizwe Ndlovu wasebenza eholwa nguMuyi eMakhosi Theatre kobulawayo uchasisele usithandekile Mhlanga ukuningi ngalolu daba
kuthona kukaMhlanga ikuthona kwelanga kwabaningi abebesakholisa isikhudumezi salo lelo langa kubuhlungu kakhulu ukudlula kwakhe yebo ubekhulile uMhlanga kodwa ubengakagi ukuthi besingawe sesikhangelele ukuthi angadlula masinyane kanje uMhlanga ubendoda ebesebenza obukufunda kuMhlanga mawuthe wathola ithuba lokusebenza laye kwakuyikuhlakanipha kwakho ongakubuza ukuthi kukhalipha i-intelligence ayenayo lokusebenza nzima so asomuntu obumthola nje edlalisa isikhathi exoxa kumbe uMhlanga ubenganathi notshwala bethi nje mayengena emakhosi ngisebenze naye 2 years unginikeza imakhosi ngarana i-restaurant ne-bar for 2 years ngangakazi ngibona uMhlanga eme phandle exoxa nabantu wayeatmaya mengapha kwesihlahla yabefundisa abafana namantombazane drama mayengena uyaye ofisini yakhe phambi kwekhompyutha yakhe ebhizi esebenze senza ama-project so ubeqilile qili emsebenzini ethi mayehleli phansi eshare nabantu ulwazi lwakhe lwedrama le-art nje general ubukholisa ukumlalela uMhlanga mayevula umlomo ekhuluma nge-art angazi lokuthi wayefundela kuphi ngoba angizange ngizothiwa uMhlanga ube waye esikolweni sedrama but ugcine sengumuntu wanobevakatshisele emazweni esenza inkalakatha zezinto wakhipha ama-productions amakhulu eqala nge-stage odabula apho onansi lendoda uthe esuka lapho engena ku-TV sinjalo wakhula wayenza umakorokoze inkalakatha zama-drama mpela ayezokudlala of course wenza nezinye ze-politics ezifana nabo-members only nabo good president ezakhe nasezimbophisana ngamaphoyisa but zamwinisa ama-awards amakhulu kabo so bekukuhle kakhulu ukusebenza noMhlanga and sizosala simkhumbula
abaningi bathi kuningi abakufunda kuye singathi lokhu kungabe kuthiwa ngabantu abaningi elikhulumisana la ukuthi wayefundisa ngokuqotho kungela nsolo.
Yebo kakhulu umhlanga ubefundisa and bekukholisa kakhulu ukuthi ahlale phansi alalelwe share in knowledge ye drama ne music. Umhlanga ubengumuntu obe very versatile kakhulu endabeni ye art. So bekumanga ekutshela nge music umangale engokutshela nge drama umangale uzathola ukuthi futhi in knowledge yakhe ibroad ukuthi it was about i content ibuye futhi ibe technical to the extent ukuthi ubeyizwisisa ikamera ubeyidirect ikamera umhlanga ubemdirect uedita manje editor ilokuzeni imininingwana yakhe kubemnandi kube njalo ubekudirector noma nawo uli ekuphuza ukuthi impela lapha umuntu lowo uyayazi into ayikhulumayo. So he poured a lot and he groomed a lot of abantu abaningi kakhulu. Ayisikho lo one boy obayi two wonke lo wonkana umhlanga eZimbabwe. I think wonke umuntu nje kwemali umuntu lwana owazivule indlela yakhe egangeni kungelandlela ngitho wayivula kunzima kukhulunywa ukuthi Mathebele ndi-marginalized yena waba nguye omkhulu eZimbabwe yonke in terms of drama ngoba bonke bayamguqela manje khuluma ngamadoda agunywayo ku-editing afana noNdumiso Ncube onguye omkhulu impela endabeni zoku-edita abalobayo abafana nabo Raisedon Baya abadirectayo abafunda noku-acta abafana nabopetisa isithole noThembi the wife who was a great actress ekudala sagcina ukumbona kodwa ngumuntu obe-acta kakhulu akazange athanda i-TV uThembi akazi kwasuka kwathini wavele thandela i-stage but wathi uma umbona laphana ubona ukuthi nansi i-product kamhlanga eyenza inkalakatha zezinto. So asomuntu wokudlala lo odlulileyo kushona ilanga njengoba ngisilo eliyinkalakatha and abaningi siyakhuluma sithi thina mhlawumbe kumele siyikhulise i-art in honor of umhlanga mhlawumbe singathi nayiyo ilokhu ingqoba siyele yona kuzokuba kubi ukuthi kuthi wenzakale kanje bese iphonga ukudisappear nje inyamalala i-art kuza kuba buhlungu emoyeni kamhlanga.
Lo ngubhekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezemidlalo yokuzithokozisa obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Izakhamizi zemalokithi amaningi akoBulawayo siza kuba lodubo lwamanzi oluqale izolo ngoba imitshina yokupompa amanzi la isalungiswa. Isikhulumeli sikamanisipala waleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa izakhamizi labalaleli ukuthi namhlanje ngomvulo 1st August idolobho selimile ukugezisa amanzi nokupompa amanzi encema waterworks lasefenil booster station pump station esesigodini.
Lokhu kungabe kubangelwe yini sibisibili?
Lokhu kubangelwa ukuthi amagetsi lamhlanje acutshiwe ukuthi sivumele abantu beZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company besebenze on the line besenza i-maintenance work. Lo msebenzi we-maintenance yamagetsi uzasicontinue until 6 ebusuku and uaffecta i-treatment le-pumping.
Yiziphi indawo ezingabe zehlelwe yilolu dubo lokusela amanzi kusukela namhlanje?
Indawo eziningi ezibulawayo ezisupplya i-reservoir Waglezi, Ithuli, i-6J, i-Rifle Range, the Criterion, asoze benelise uthola amanzi ngoba sesivalile kungala kutritha nokupompa kwamanzi. Esiza kwenza once sebeqedile umsebenzi abamagetsi singaresume i-pumping njalo ama-reservoirs engakhwela sizathi sesivula amanzi to these residential areas asiva ngama-reservoir engiwakhulumileyo. Sithanda ukuxolisa izakhamizi zakoBulawayo ukuthi amanzi kanikade engakabi stable because of various reasons but siyazama ukuthi sikhweze ama-reservoir levels.
Kuyini okunye elikwenzayo ukuba lincede lezi zakhamizi ezingela amanzi ikakhulu ezikolo lendaweni eziqakathekileyo?
La ma-browsers amalutshwana esiwahambisayo kuma-critical places enjengezikolo lamaklinika lapho ahambe thela khona phinde njalo sibe lama-water kiosks lapho sesizama ukuthi make sure ukuthi amanzi akhona and make sure ukuthi ama-bowls lawa akhona ancedisayo lawa asebenza.
Lo-ke ngunkosikazi Nesisa Mpofu isikhulumeli sikamanisipala wakoBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 zisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma eVoice of America at the Washington DC.
Kuba manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi usethembise ukujezisa kalukhuni abantu abalezibhamu ezathengwa ngokusemthethweni kodwa bezisebenzisa okungalunganga. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhalwa impi yenkululeko obelesikhundla sikaBrigadier General Kubuto uBenjamin Mabhenge obhubhe izolo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. UMabhenge ubikwa wayaqeqesha ezempi kweleTanzania wasesiya eMozambique lapho alwa impi evela khona. Uzabekwa kusasa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Kuba manje sengikuthiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi sakubona msakazi, hey ngithanda ukubingelela abasakazi labasakazelwi ngendawo zonke nje jikelele zomhlaba lapho ngabe kulaye wonke umuntu omamela iStudio 7. Ngithanda ukumbingelela, ngithanda ukuthi lami ngithi fahlafahla ngendaba yalubaba othi uzafakaza yena uzethula ufakazi bokuthi umnankagwa kazangadlwengule lo sisi. Mufakazi bani uzafuna kwethula ufakazi ethi mina lo sisi ngathandana laye ngamfice seseyintombi esaphelele ukuba yintombi kwakhe, yikho ufuna ukukutsho yini na? Ngoba asibazi phela thina obunye ubufakazi okungathwa umuntu engathi hayi lo muntu yena kazange athandane laye lo muntu kazange obungathi lo muntu kazange akadle ngoke ngaphandle kokuthi ethi unkazana lo ngamfica mina seseyintombi intombi ephelele yamaNdebele ayezwa manje ukuthi intombi ephelele ukuthi ngiyabe ngisitsho. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli bonke, ngithi philani ngenkosi. Bese ngikhuthaza abalandeli bonke beCCC ukuthi singumanini leregista ngokuningi. Thina sikhuluma sesiregistile sesimelele khona ukuthi usuku lokuqanjwa kuphela lufike siyevote. Lingakhalakhali ukuthi amabandla kabamba namabandla right ehlukene, so senzele ukuhlekana kuhle. Abanye sezuzo 10 nangumonzori, umonzori bezenza indoda. Kodwa khanyelani uzuza 3 ke zuze 1 ke zuze 10 ahlekwe. Soyekelani nina amabandla egijime so ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu laba balabantu yini. Ngoba lingathi kabamba lesaso omunye uzathi abantu bami babawini sobani. Thina kusisisizi baningi. Singakhuthala kuphela sekele ukudonda sumeni sevota khona ukukhuthaza upresident wethu. Kuzongena uChamisa sikhathele ngezani PF. Khathethe izibhedlela kazila mithi. Bona balatshwa out, amateacher bafuna ukuholisa abantwana bafunda out. So thina yithe sifelwa yithe siluza. So lo ngumnyaka okugcina ukuthi singadlala lokho ukuthi shiyona lokho kubona umuntu lomhawu. Abantu babe khala ngezikhundla babanga izikhundla instead belungisilizwe. So sokukhathisa izikhundla lezo okhangela ngokwesikhundla ngokwakhe lokho. Thina vele ukuthi shiyona kumbe kuyini asikusebenza into esifuna nguChamisa. Lokho ama structures lokho ukuthi uthi hey ama structure okudingayo ngokwakhe. Thina into esifuna yelo nguChamisa. Angaze ayenzelwe ngathi bemkhulume kubi bethini vele abangeke bezibe sigoqule ngoba thina sithanda uChamisa. And vele nguye simbona ukuthi uzokhulula izwe leZimbabwe abantu abethu bethola ukufuna. So sithi phambili ngoChamisa ongafuni ukayekele. Lokho ukuthi yeye wathatha amaNdebele izithutha. Wena ohlakaniphile hamba uvotele owakho umuntu sibone ukuthi uzozuza abantu abangaki after ama-elections. Ngoba thina sidlali phela lo ngumnyaka wokugcina kudlalwa lo. Sibe silokhu siqhubeka sincindezelwa silamba. Abantu bethu bengafundi phela izani ngabuyela embusweni. Next year izimfundo ziyafa, izibhedlela ziyafa. So kumele sikunanzelele khona lokhu. Singagijimisi izikhundla, kasigijimiseni ukuzwela izizwe ukuthi abantu lapha
baba abantu babahola abantu bayakufa so ungagijimisa isikhundla yena lo ufuna ukumfaka esikhundleni ogijimisa isikhundla ufunani esikhundleni ufuna ukuzifida la so asifuna abantu abagijimisa isikhundla sifuna abantu abakhangela ukuzwela abantu bezimbabwe ngiyabonga
awu studio 7 studio 7 balaleli labasakazi awu siyathokoza kakhulu indawo elisethu yazo nabantu ngicela nje ukuthi idluliswe le ngiyabonga kakhulu nzama ukugqugquzela ontanga kakhulu ontanga uyabona umuntu omdala la nxa engayekeli ukuyevota lokwamiso kuphelile ontanga basesele ndimeni ndasafanele beyidlale abakunanzeleli ukuthi isikhathi sabo basidlalisa nxa besenza so ukuhlala besemzini eSouth Africa ukuhlala besemzini eBotswana kabananzeleli yini ukuthi okuyiSouth Africa kuye kwaqalisa ukwenza ezinye izigandane kusifo Elvis Nyathi ku-Operation Dudula kwatshaya abantu abaningi kakugcinanga laphana kakugcinanga lapha kona kuzavuka okunye okuzabe kukhulu kulalokhu kanti kwelethu ilizwe lapha kakula muntu ozakwenza enye into wena libonanzelela abantu abethu imali ihambe egoli lihamba lisesawa amapholisi emakhoneni lapha eZimbabwe uyasuka le polisi erenkini uzuyengena e-Central Police Station izihambela lifoliseke lingakhulumisananga lingasozeli ukuzwa ukuthi uyangaphi but ngale goli phuchuphuche ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi phuchuphuche ekhoneni ubuyaphi amaphepha angaphi efayinda ayisikho kini fundani ukuthi noma likholisa ukuthi marane marane kodwa wobani le nto yenu eliyibambile ekhaya ukuthi hayi la nxa kungaba nje ngiyabuyela ekhaya register and vote ngoba lingayekeli ukwenza njalo engxa yeyichanisi yenu eliyiphiwe yona le unkulunkulu angazi ukuthi abantu kakhulu ngilalele amanamba ade phuma emathebeyiland abemancane kakhulu iphinde lokwala ukuyevota futhi and weso kuzenzakala kambonge nganala magama nyakhuthazwa ontanga ukuthi kabayevota abayecheka amabizo benze yonke inone of defiant beyenze behlale belindele ukuvota bevote bese belinda belalela okunje ukuthi ungabhayela umfazi incwadi ngamthanda kakhulu umbhayeli ubona ihambile yayifika kuye uhlezi ulindele ukuthi umbuza yala umbuza avuma yikho okulindeleyo lati asenzeni njalo kambonge undebele lokhuluma
sanibonani basifakazi bestudio 7 nabalaleli bestudio 7 engabe nisaphila konke amakhona omhlaba amagumbi mani omhlaba bingelelwa ushesha lapha echolotsho bakithi heyi ngithi angigqugquzele nje ukuthi hayi asambeni bakithi siyolejesa sibhalisele ukuvota bakithi sike sivoteni kakhulu ontanga laba abasha amayuti bakithi sivote ngobuningi bethu manawu sesihluphe kakhulu ezweni sike sikhiphenini umbuso lo kade uhlukumeza abantu owezanu iminyaka eminingi kanje engikholwa ukuthi masingabhalisela ukuvota ngobuningi sizawunqoba sizayikhiphe izanu PF embusweni bakithi mhlawumbe abantwana beke bephile kahle elizweni labo kuhamba benhlahlata belandela amazwe abanye beyolimalela khona ngale kulawo mazwe abangasafunwa khona sambeni bakithi sibhalisele kakhulu ukuvota simfake uNelson Chamisa ngoba yona iqembu esibona ukuthi lingasikhipha ekuhlupheke nokukhona sivotele i-3+C sonke bakithi angene ujaha angene uChamisa umfana omncane ake buse kahle bakithi hhayi sinebhilivi yokuthi hhayi ngempela uzaliphatha kahle ilizwe leli libuye njengobani kwakuyilizwe lihle kangaka seligubudeke lapha laphela libulawa yizanu p f
linjani kwi-studio 7 basakazi hhayi siyazibonga inhlelo zini siyazibonga ngisekele ubaba lo bekhuluma ngokuthi ezinhlelo uyazijenza endleleni zingaphushanga lo wabo wathiwa wathunjwa ngabe-3+C wabonakala sevele imozambique asiyizwanga impumelo yangikhona ukuthi kwaphetha ngani
bonani basakazi be-studio 7 kunye labalaleli be-studio 7 okhulumayo lona ngumfo kamalinga uphuma laphana elupani ku-H41 endaweni yasegwambavali endaweni okuhlala khona abantu ngakho ngithi ndlulise lo mlayezo omncane kangaka kakhulu ebantwini bakithi begwamba ile khalis ward ngithi laphana ngikhankasela ibandla le-Mthawa's Republic Party MRP ukuthi ngomnyaka ka-2023 sicela ukuthi bantu bakithi litshintshe ukwenza livotele i-Mthawa's Republic Party ku-MP nakukhansila u-MP wethu laphana ngubembede Khumalo ukhansila wethu laphana ngusithandazile Ncube ngakho ngiyalicela bantu bakithi elikhalis ward kusuka elutho ukuze kuye kumele ukhumbe lo
bonke abantu bakithi ngithi kasivukeni umthwa's Republic Party zasilwele endaweni yakithi njengoba libona umnotho wethu uyahamba izigodo zethu ziyahamba umgwaqo wethu file kasiyivoteleni umthwa's Republic Party ngobuningi divuka umthwa zivuka asiyeni phambili bantu bakithi singabuye emuva singakhohliswa ngamaphathi asuka eHarare ngoba azothatha umnotho wethu ngiyabonga
njani basakazi beStudio 7 siyabonga lonke basakazi lesithule news ezimnandi kangaka siyakwazi ngokwenzakala elizweni lethu mina ngumachumi Sibongo ngihlala koBulawayo into engifuna ukukhuluma ngayo yileyo e-census inamba le abasitshela yona le yaboBulawayo iyasethusa and iyasimangalisa sibele abantwana abangaphesheya kwelizwe siyazi ababalwanga kodwa kuye ngabalwa njengabantwana abathileyo ngoba mina elayinini engihlala kiyo la ilayini yami lezinto ezingu-28 indlu lendlu silabantwana abasegoli mina nginjaba abantwana abasegoli bangu-5 basishiye laba basegoli i-population lapho engihlala khona e-Kaji Park phose ile 100,000 yona yodwa kuphela ngoba now izaba ngama-constituents angu-3 kodwa kuyephuma lokhu esikuzwileyo lokho kulabo yonke iBulawayo nje hhayi bangabosenza sone be-census bengaqali ukusenza kanje ikurika phela kurika uzirigi i-census sikurika i-census phela lokhu sangayenzinjalo sicela besihloniphe kancane.
Siyabonga abalaleli bethu ngokusithumela imilayezo yenu kuWhatsApp ngenombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yamalwa yecatsha e-Al-Qaeda u-Ayman al-Zawahiri ubulewe ngempelasonto kwele Afghanistan. UZawahiri, owayeyisizalwane sakwele Egypt, ubikwa edutshulwe ngendizamtshina engelamuntu oyitshayelayo i-drone. Kolunye udaba lwezemelika, inani labantu asebefile kungozi yezulu esigabeni seKentucky selifike kumachumi afika phose amane 37. Izulu leli linengeviki edluleyo ladiliza izindlu, amabholoho lakhukhula lezimota. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye baba, kanti siletha sibili ukudana okukhulu sikhala labantu baseKentucky kulesi sehlakalo saleli zulu elisuke laqhamuka laba lizulu elikhulu kakhulu elisuke lathatha isigaba esikhulu ikakhulu e-Eastern Kentucky. Kuthethwe yonke into, kuthathwe izindlu, amabridge, imigwaqo lakho konke lokhu. Ngamanzi amaningi izulu eline ngesiqotho esikhulu isiphangephange. Kwaba lamanzi amakhulu kakhulu, kwagcwala amanzi yonke indawo, kwaba lokulahleka kwempilo. Aluba nxa bengigcina bekukhonapho nje amachumi amabili labantu abasificaminwembili 28 abafileyo abebesebefile, kodwa kukhangelela ukuthi kuzatholakala abanye abafileyo njalo. Lapha kuliqiniso sibili ukuthi owenzo khona ungakhangela ilizwe leli lonyaka lichisile ukwedlula sonke isikhathi elike lachisa khona, ikakhulu khona obesithi thina i-heat wave, kuhlezi kakhulu phezu kwaleli lizwe ezigabeni eziningi. Abantu abaningi bebengaphansi kwayo le i-heat wave. Aluba thina ngaphayana eZimbabwe besidla lokho kuthiwa i-cold wave, obekugodola ubugodola obukhulu abakade bekubabaza, ngapha bekulokutshisa khonoko. Ukuthe khonapha eKentucky kuphela ukutshisa khonoko kwasekuqhamuka lona leli zulu elibulela abantu lenotho yakhonaphayana. Yikho kuyatshengisela sibili ukuthi khonoko kuthiwa i-global warming. Asekusifikele sibili, sekufikele umhlaba. Aluba bekukhulunywa ngakho iminyaka engamachumi amabili edluleyo, bekungathi hayi akulalutho, bakhuluma nje. Kodwa ke hayi, sekukhona sibili, ngoba kuza kwenzakala, futhi ngibona ngathi ngikhona sizabona okuningi okuza kwenzakala. Kukhona lokho abakubiza esilungu abathi ngama-extreme weathers, ukuthi kukande kakhulu, kutshise kakhulu, izulu line kakhulu, izulu liyekele ukuna. Kulezinye indawo lapho kuza okungasoze kube lezulu, qha 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 sibili, kuwome kuthi qha lingazange lithonti. kwezinye indawo line njengakhona lokhu likhukhule.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leCitizens Coalition for Change lilandula imbiko yokuthi limadolonzima ekukhankaseleni ukhetho lomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.